Se sifika
kwenzakaleni so selibabonile bolabo bantu?
Sithe sifika njengobukhokheli noma siyebayingeza sibeze ukuthi inkinga yabo ingabe ingaphi. Sasika sakhulumisana lo member in charge we-Fanistan okuthiwa ngubharibhari walile ukusibika i-fence number kodwa kuthiwa ubharibhari. Samchazela ukuthi nxa ubengakwazi kule election mhlaka-22 kuzavota khona amakansila ifundiswe ngenye omele ibandla le-Citizens Coalition for Change unemvume yokuhlangana nabantu njalo akhankazi nxa kade ubharibhari ngakwazi. Hhayi, kasisambe ukukhuluma lathi kakhulu, bavele bakhanje singabantu bezimisele ukuthi bachithize abantu akade bengabanyeni nje kade olutshwane wabo ungaso mhlangano omkhulu njalo ongaserali kuyi-private meeting. Hhayi-ke saqhubeka sa-adress abantu nabona ko-30 minutes sithe singakaqedi bafika basebeshisa abantu badispose bethethe leyo mbhobho badispose ngenjalo abantu. Kodwa sasesithi hhayi bengayikhathana ngoba bekuhlatshiwe sibili intendelo ezimbili kuphekwa basebelinda. Sithenge ukuthi umuntu aqeda ukudla sokuphiwe kwavuthwa bafika aya basakhuluma ngalathi kakhulu bafika imoto yabesilesifiki badubula kathathe emoyeni basebethika lama-chekhaya.
Sizakuthoke lawe uhithwe intuthu kakhulu lo munye wabothwa kuhambe njani?
Ye, mina ngihlutshwe intuthu kakhulu ngagijinyiselwa esibhedlela semaphisa lapho amadokotela afika angigcine ngakhona. Kulo munye wethu oyi-interim deputy spokesperson yema-youth kuma-south okuthiwa ngu-Graydon B Phiri ubotshiwe ube ulele usenkambeni u-Fanistan bathi sebemshesha bembamisa eGwanda. Sikhuluma ngisendleleni eGwanda isuke e-Fanistan kuthiwa bamthatha under imopha kuleyo nto order.
Kuthiwa bamthathelani ngakhonokho?
Bathi ngeke okhozelwe udlakela lolu kade likhona izolo.
Udlakela belukhona kumbe bona ngokwabo yibo abafike beza kwaba lo dlakela?
Bekungela dlakela abantu bebezishayele peacefully unarmed bezidlela inyama kade iphekiwe basebefika nje bedibula kathathu emoyeni bephufa ama-tiergas. Balimele abanye kukhona nje abahluzukileyo. Sikhumbule njalo ukuthi indawo yeli-Gymnine yindawo elezindlu ezifana lemikhukhu abantu baningi kunabantwana kunabantu abakhulileyo ogogo nabomama kodwa lokho bakutshaye indiva amapholisa besenza benjalo bephusa lawo ma-tiergas.
Like lakhuluma labo sokwenzakele khona lokhu kumbe libaleke abanye benu bathwale ezibhedlela singakhuluma ngalabo futhi?
Ngibalandile e-Fanistan sifiyacela incwadi yokuthi si-attende esibhedlela basuka basinika nasesileya i-charge ye-assault against yona i-member in-charge ubharibhari ngoba ngiyopha i-order yokuthi abantu bathelwe nge-tiergas. Abazange basise sibile ukukhuluma lathi kakhulu kodwa hhayi umama esikhulume naye ukhanye bengumuntu olobuntu sibili naye ukhanye indaba leyo ingamphathanga.
Singathi usubophisa kumbe selibophisa amapolisa?
Ye, sesibophisa amapolisa ngoba besiyi-crowd nje iphisini sizihlalele okungalani. Ngikhumbula ukuthi khonapho e-Fanistan bekuyi-crowd yezami ekade inkulu ngoba kade behosta i-tournament kodwa le yona zange bayi-attende babuye bazosukela abantu behlezi kwi-meeting e-private.